Umpofu uqoqisane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobha leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngeziphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe kuqala. Umhlangano kampofu leziphepheli ubongokuzwa izikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele iziphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami bacela ukuthi ngikhathi simuwe ekhaya sulungile, kungcono. Kungcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Bavumile abaningi bakhona, kodwa abanye ngathi bekhala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuye ekhaya asoze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lobo babenza babuya ngapha. Abanye athi befisa ukuthi khona bazacela ukuthi bangancediswa ngokuhlaliswa, banikwe indawo zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungalokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sintheka asilanda ukukhuluma ngezombangazwe, sihlanda uzokhuluma abantu bakithi ukuthi njengoba sesisempilweni entsha lokuthi abona new dispensation sifuna ukuthi sisakhe ilizwe lethu ndawonye sisonke. Labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthi sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Inengi leziphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli lwaludlakela okwabona ikakhulu abasekela ibandla le-LPXA le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngibe lo mhlangano lo baba nominister we-defense uphathi defense and justice uminister uphathi lo minister Bashu we-immigration mayelana ngabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengalamaphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekuthola izimali zabo, bayahlukuluzwa futhi nangabaqhathi babo. Konke sikukhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zingabuya ngapha zibulawe, sathi hhatshi akumelanga zekwezwe njalo.
Elebotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union, yona engafuni ukuthi inkomo yezihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela okungasetshenziswana ngazo. NgingoMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.